Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Linga lichona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 7 Mfufu 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
financial sector is stable with the foreign currency options performing well.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka okujabulisayo lapho esethula amazwi akhe ombiko oqakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation.
Okuyindalo sithi kabaqhubeke bephendula kanti balindele ukulandela ngesikhathi esiqondile.
Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo lomvundiso ngoba bengathengiselwa okungavuthwayo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo.
I-MDC Teyikala liyakwazi ukuba uGibson Sibanda kwakumele ebe yi-president bala bathi amashona amaningi eZimbabwe kasoze votele iNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Zikamongameli Emmerson Mnangagwa aza ngesikhathi eZimbabwe libhekane lodungo lokucansa kwentengo yempahla lokuwa kwesisindo semali yelizwe nxa icathaniswa lemali yakwamanye amazwe ikakhulu idola leMelika. Iningi likhala ngokuthi impahla yezitolo zithengiswa ngedola leMelika, kodwa iningi lezisebenzi zihola ngemali yama-RTGS wona angasathengi lutho loba ukubhadala indleko ezifana namafutha ezimota, imithelo ezindlini, inhlawulo yabantwana yezifundo ezikolweni nako konke okudingwa ngabantu empilweni. Wonke lokhu Mnangagwa akazange akuthinte embikweni wakhe wesona esithi umnotho weZimbabwe uqhubeka uthuthuka okungcono kunanyakenye kungelani lendubo ezidalwe yi-COVID-19 lezi tshezo zomnotho athi zabekelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo anjengobumelika.
The higher predictions are premised on the good 2020-21 agriculture season.
Umnotho wethu uzakhula ngenxa yesivuno esihle somnyaka odlulileyo, imali ekhwelayo yentengo zezokwemba, intengo eyala ingakhwelanga le mali yethu elesisindo, ugatsha lwezemali nalo lwenza kuhle.
Financial sector is stable with the foreign currency option performing well.
Kubanga sithi ugatsha lwezokulima lolokwemba yizo ezenze ilizwe libe esimeni esingcono kwezomnotho ngoba zilethe inzuzo eningi ngokuthengisa izilimo lokwenjiwayo. Ethi umsebenzi omningi kwezokulima uthuthukiswe ngabatsha, bona athi bancedise kakhulu ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa iningi lamalungu edale ephalamende kakhulu amabandla aphikisayo bathi lumbiko uyinhlekisa. Unkosikazi Lwazi Sibanda ongumeli wemathebelele North phansi weProfessional Representation PR ngomunye wabakadebelalele uMnangagwa esethula umbiko wakhe. Yena ke uthi wonke ukukhulunywa ngumongameli akusiqiniso.
Mina bengicabanga ukuthi nxabe ngathi beli-dollarize idola so that isimo sibe right kumuntu wonke oseZimbabwe. Ngoba kathese zithizi isimo sibi, ukudla sikhosa phela kutholile emakhaya, but kungasathi ngihambe ethenga ichukela bethenga amasepa, izinto ziyadura.
Lokhu kugcizelelwe ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Javet Moyo, yena othe iningi labantu lidla imbuya ngoluthi.
Okokuqala ikuthi sikuma levels achiyeneyo, bakhona bahlezi kakuhle ababona izinto zibahambela kakuhle, bakhona nje abathwele nzima ikakhulu izisebenzi eziphansi. Imbono yabantu phakathi kwelizwe
engcishi ecubungayizombusazwe uMnumzana Lobani Nondo uthi Loko kuchiwo kulumende akumangalisi.
Ah, loko ngama statistics azikhulumela. Kungumkhuba we government ukuoverestimate economic growth. Sikujwayele vele la next year baoverestimate kungumkhuba we government.
Omunye wamalungu edele parliamente engwebandla liphisa ile MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthe yena wamukele injabulo ukuthuthukiswa kwemizamo yokudala amathuba kwabesifazana embikweni wesona owethulwe ngumnankagwa namhla.
Into engiyizileyo ekhulumileni yinto eseduzane lenhliziyo yami, into ye-Women's Bank. I-Women's Bank sathi sithi thina sithi sifuna kube le-Women's Bank, sasikhangelela ukuthi kuzaba le-Women's Bank ezancedisa omama abakwi-informal sector. Njengoba sikwazi ukuthi iZimbabwe vele ishayile informalized and abantu abaningi abakwi-informal sector ngomama.
Ngakho uphinde waqongosela udaba lokuba idala lephalamende kumele lizame ngazo zonke indlela ukuba imithetho yelizwe iyalolongwa iguqulwa ngokuphangisa ukuze ihambelane lokumunyetho kusekelo sombuso welizwe esalotshwa kutsha ngomnyaka ka-2013. Uphinde waveza ukuba iparlamente evulwe namhlanje izamele ikhangele lokuhluza imithetho ethize egoqela olawula umsebenzi wokusakaza owe-Broadcasting Services Act, umthetho owe-Zimbabwe Complaints Mechanism ozakhangela indaba zokuhlukuluzwa kukaZulu ngabebutho leminye. Uthetho kusele imithetho engamashumi amathathu lambili ukuba ihambelane nalokhu okusisekelo sombuso welizwe. Wathi njalo ukuze umnotho uthuthuke ngamandla, uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokuphathiswa kwabalimi ngokwengeza amathalakitha okulimisa angaba zinkulungwane ezintathu lemitshina yokuvuna eyama-combine harvesters engaba ngamakhulu amabili. Kulandela ukuphumelela kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eVictoria Falls, ukwanda kwenani lezithekelele ezivela kwamanye amazwe, abakwamanye amazwe inhlanganiso ezizimeleyo asebefaka izicelo eziningi zokwenza le mihlangano yabo kulelo dolobho sokunceda kakhulu ekutholiseni ilizwe imali yakwamanye amazwe. Umongameli welizwe wethule umbiko wakhe wesona walo nyaka engekho edayela ephalamende esesigodleni sakhe esesithithawuse eHarare ngendlela zebulenjini kulandela iziqondiso zelizwe zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eze-lockdown. Ngimele isithu 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende ubika ukuba ulaka lokuhlasela kwegciwane le-coronavirus ezikolweni solusiba nganeno ngalezi nsuku. Inani labafundi ababanjwa igciwane leli libikwa lehle lisuka phezu kwenkulungwane 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwa-12,815 leviki. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba eleZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni ye-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili, 2.4 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili. Ngesikhathi sokulungiselelwa kumsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa inhlanyelo, imvundiso lakho konke okudingakalayo emsebenzini wokulima, ngoba belakho ukuthengiselwa inhlanyelo engasoze ibasebenzele. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isingene esikhathini sokulima salonyaka ngoba izulu seliqalile ukuna, kodwa abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngokuthi abananhlanyelo lomvundiso we-fertilizer okunakho ukubangela indlala emzini eminingi ngomnyaka ozayo. Umlimisi omkhulu emathebheleleni kugatsha lwezokulima uhlangothi olwe Agricultural Rural Extension Services umnumzana Dumisani Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba njengoba izulu seliqalile ukuna sokumele baqale ukuphendula ukuze bahlanyele umhlabathi ongathola amanzi eneleyo okumilisa inhlanyelo.
Sithi abaqhubeke bephendula kade balindele ukulanyela ngesikhathi esiqondile njengoba nezulu sinanzelela ukuthi liyana lihambe isikhathi libuye kuzaba njalo njengoba sathi yokuqalela ukuthiliza beligilize ekuqaleni sikhangele ukuthiliza abangcono sokusiya phambili. Inhlanyelo ziyathiyana ngapha nxakungekho sikhuthaza ukuthi ngaba abalimi badinga inhlanyelo yamabele kumbe enyawuthi.
Unyoni uchaze ukuba uhulumende njengenhlala yenza lo nyaka wenelise ukuphathisa abalimi abathile ngenhlanyelo lomfundiso phansi kwenhlelo ezifana le intwasa.
Uhulumende uncedisile ngenhlanyelo yomumbu kodwa uyenika inhlanyelo elima i-eka kuphela. Umlando wokudinga inhlanyelo ngomlimi singakhala alubani ingekho emavinkilini. Ngiyazi siyaswela imali yokuthenga kodwa umlando womlimi wonke ukuthi abone ngenhlanyelo. Uhulumende uyancedisa ngayithuba lomvumela atho ukuthi umlimi abesekhangelela kuhulumende ukuthi uzancediswa ngenhlanyelo.
Unkosikazi Sethule Ncube waseMango esigabeni sangezansi emaNdebeleni ukhala ngokuthi yena labanye abesifazana abalanhlanyelo ngoba abalamali yokuyathenga emavinkilini enhlanyelo kobulawayo. Lo nyaka uthi njengoba selisewula izulu ucele inhlanyelo yamabele lophoko kuzihlobo ezavunayo lo nyaka.
Sanibonani bomama. Lisuka ngaphi?
Emagoli.
Sivela kwenzani?
Uyocela inhlanyelo.
Alikayitholini inhlanyelo njengoba kwezinye izigaba zomhlaba seziyithola inhlanyelo?
Hayi, sayitholi.
Sithi kwenziweni?
Bengasincedisa abakwanisayo.
Isikhathi sokulima somnyaka odlule abalimi abaningi bachaye inala bayathengisa isivuno sabo eziphaleni zelizwe eze-Grain Marketing Board ukuthi abanye izilimo zabo zatota ngenxa yezulu eliningi. Lo umnyaka akuthembisi lanxa ababona ngezomkhathi bathi izulu lizakuna okulingeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla eliphikisayo eleMthwakazi Republic Party lithi liyesaba ukuba lingaginywa njengokwenziwa ibandla le-PF ZAPU ngelezanu nxa lingangena kumanyano lamanye amabandla aphikisayo phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amabandla ayisithupha abumba umanyano we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2017 kulungiselelwa ukhetho olwenziwa ngomnyaka olandelayo. Umanyano lo wawukhokelwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai wayekhokela ibandla le-MDC team. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi imanyano enje yenza ukuthi kuncindezelwe abantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe. Umnumzana Mqondisi Moyo okhokela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kuyabasolisa ukubambana lamanye amabandla.
Ubabhemi lenkomo awukwazi ukuba bophandawonye uyatshona ungalimanga. Sizamile thina njengabantu besiNdebeleni kusukisela ngo-1980 besibulala ngegugurawundi ukwasayini accord. Ubaba unkomo wayenza sathi thina yi-surrender arrangement or document besayina i-87 accord. Sasebenza savunguba ngo-deputy bempumalanga i-MDC ithe iqala liyakwazi ukuthi ubaba uGibson Sibanda kwakumele president bala bathi amashona amaningi eZimbabwe kasoze votela iNdebele. Wadethi ubaba uGibson Sibanda wamdeputizer uMorgan Tsvangirai kwezomtambara. Badethi uHelshman labo Gibson bamdeputize umtambara kwezosimba Makonde kusile Mabambo. Uthi baba uDabengo wasebenza nzima emsebenzela kutheke nxa sokutshaywa ikhulu sokumele umphoko angene ngoba nguye owayi-authentic lead umlandakwa sekhitshiwe uMgabe sefakwe under house arrest bamgijimisa umphoko kuthe sokumele kuthathe umakhuphe over uThwangirai sefile omo onesen chamisa labo magalela mafa bagijimisa uThokozani khuphe
umoya uthi kunengi ongahambi kahle eZimbabwe
amandlebele eZimbabwe aphethe njengama second class citizens abangelakwenza ukuthi bathathe ipolitical leadership osogoqela ukuthi laseBholeni langakuyiphi indlela kumbe kusema-church makungama association awe Zimbabwe indebele liyahlala lingu-deputy
kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumele sebandla le-MDC Alliance uthi bayakusekela ukubambana lamanye amabandla akukhelwa ngabakhuluma ulimi olujiyeneyo
amatshona amaningi ayivele supporta izaphu i-central committee kankomo PF zaphu kwawo sinamano labo kwenetimano labantu abaningi yikho ke thina asinanzeleleni namhlanje ukuthi sesingenelwe izano sikhangele ukuthi emathebeleni south athebeleni north ubulawa yilegwelo bakhulumisa indebele sesi siyachaphaza abantu ngento engasoze vele ibe khona uma salwisana le-racism kasimithi sathi sayiqeda du kungani khathesi sivusa inketa abachali kungani eZimbabwe singabantu esingayanga ngitsho lesikolo esingazange siye church
umava uthi abantu kumele balimuke okwenziwa ngamanye amabandla
emahlabezulu siqapheleni ama-political party asekhukhumala njengedlamilo ingani bazabhiwula imota bona baphinde bepatshaswe lokhu yikuzama nje ukuthi bona bazingenile bazuze ukudla
bambe ilizwe leZimbabwe liyangaphi njengoba amabandla aphikisayo ecokozela kangaka abadala bathi sizayicela isivuthiwe ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube
Ku-Live Talk namhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana elizweni Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani ye-Google ithi izasungula inhlelo eziningi kuzwekazi le-Afrika eminyakeni emihlanu ezayo. Ithi inhlelo lezi zizabiza imali edlula amabhiliyoni amahlanu amadola. I-Google ithi izasungula inhlelo ezizakwenza ukuthi kube lula ukuba abantu besebenzise ubulembu be-internet kuzwekazi le-Afrika. Umlobi wakwele-Tanzania u-Abdullah Razak Ghana nguye othole isicoco se-Nobel Peace Prize in Literature lonyaka. Unikwe isicoco lesi kulandela ukuloba kwakhe udaba lokuhlupheka kwezipepheli njalo langendlela abamhlophe abagugula ngayo usiko lwabantu abansundu. Umnumzana Matt Helm, umabhalani omkhulu obona ngokunikwa kwezicoco lezi, utshele intatheli izindaba eSwedish Academy eStockholm ukuba uGhana waloba ngokujulileyo okubhekane leziphepheli waveza njalo ukuhlupheka kwazo. UMatt kuthe uphinde waloba kabanzi ngokuguqulwa kwesiko labantu abansundu ngabamhlophe abahluthuna izwekazi le-Afrika. UGhana owazalelwa eZanzibar ngomnyaka ka-1948 waphephela kweleBhilithane ngomnyaka ka-1960 ulengwalo ezilitshumi. Inkampani ye-Pfizer le-BioNTech sezicele ukuba uhulumende wakwaleMelika azivumele ukuba zijove abantwana abaleminyaka esuka kwemihlanu kusiya elitshumi lanye ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Umsakazo we-Voice of America ubika ukuba i-Pfizer yethule umbiko lo enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo kusihlwa. Umcebisi kamongameli Joseph Biden obona ngezempilakahle uthi kuyenzakala ukuba kuhlatshwe i-Jackson le abantwana laba kusukisela ngolwezi lonyaka.
Ukusetshenziswa kwenkundla zokuxhumana ebulenjini i-social media bekukhangelelwe njengendlela yokukhankasa kwamabandla aphikisayo ngoba iningi labalandeli bamabandla la bengabahlala emadolobheni lapho okutholakala lula amagagasi obulembu be-internet. Emaphandleni kwazakala njengomthombo webandla elibusayo lezanu PF lapho kade kungelabantu abaningi abasebenzisa amagagasi e-internet. Kodwa inhlanganiso ezibona ngokwethulwa kwembiko zithi emaphandleni lakho sokulabantu abaningi abafinyelela ubulembu be-internet. Ngalokho ukhetho oluzayo luzadinga ubuciko bamabandla ukuthi akhankase ebulenjini azizwakale lalapho angangeni khona mathupha kodwa kufike amagagasi obulembu be-internet. Kambe inkundla zokuxhumana ebulenjini zizadlala ndima bani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye locubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Engikubonayo ukukhetho lolo luzayo luzabe lungani luchiye ni kulo khetho esike sabalalo eminyakeni edluleyo ngokunge technology le lokhu ilokiswa phambili siba phambili. Ngokunjalo ngikhangelela ukuthi i-social media siyadlala indima enkulu kakhulu kungakhathaleki ukuthi kusemadolobheni kumbe semaphandleni ngoba lalapha emaphandleni vele i-social media isingenile lakho ikakhulu kwabona abatsha ontanga. Ngawo-ke kuqakathekile ukuthi abantu bangene bonke i-social parties wonke angene ku-social media adinge usekelo kumbe into akhankase esebenzisa yona i-social media. Bona ngani i-platform ezaba le ndima kakhulu ekudingeni ekusekelo emkhankasweni olandelayo.
Wena-ke mnumzana Ndlovu ubona njani imikhankaso yonale ye-social media?
Mina ke ngiyabona phela ukuthi basebenza abantu kodwa mina ngibona ovele ehlele kuthandabuza ukuthi impumela yokhetho lweZimbabwe iphuma ivele ukuthi ngibani okhampene kakhulu or kukhona imikhonyo eyenziwayo eyiwe egcini isenza kuphume impumela yendlela ephuma ngakhona. Ngoba ungakhumbula ngo 2017 kusiya ku 18 kwaba nokukhankasa okukhulu kakhulu okwabochamisa kwakulaleyi ilunga lelo elaliyenza iphathenje okuthiwa ngukosana moya elingazange likhankase kakhulu. Kwase kuthiwa kuzosetshenziswa khonoko ukuthi sibone ukuthi in fact kwageshwa ngakhonoko ukuthi abona lwana ongakhampeniyo vele uzaluza kuzawina lwana okhampenayo obonakala kakhulu kodwa isikho kwaphumayo. Ayisikho kwaphumayo. So kunzima kimi ukuthi ngikholwe vele ukuthi umuntu angaze agcwale umhlaba wonke bapende laba kuthiwa ngabe-MDC dawo yonkhiphe bomvu ephansi naku-social media sibone omarakathi abarakashi abakamnakakwa besukela abantu kusiba nzima ku-social media ukuthi yikho yini khonokho okudetermina impumela yokhetho. Hhayi mina ngithanda kuzo omkhulu khonapho. So lokhu nje kuba yikudlala kudlalwe bese kusithi yona i-election kuyisisenziwa ngenye indlela. Kubuhlungu lokho kodwa yiyo i-reality esilayo eZimbabwe unfortunately.
Mnumzana Gawule, wena kodwa ubona njani ukuthi iningi isikakhulu emaphandleni alifinyeleli o-internet?
Okokuqala ngithanda ukuthi ngingathi kanti ngike ngincane ngiyathi kuNdlovu okwakhona okuqakathekile ngingakakuphenduli khonapho ngithi mina okokuqala yikuthi asikhangeleli ukuthi indlela ezisetshenziswayo ezokufikisa imibiko esizidingayo ezingani zibalulekile ngesicuza namhla yiziphi. Sikhangele yona i-social media ukuthi ingadlala indima enganani. Kungakhathalekile ukuthi umumo wethu unje obani kumbe bakhampena ngaleyani indlela kumbe ngaleli kanti sikhuluma ngendaba ye-social media sikhuluma konke ukuthi abantu bamele angene bonke ku-social media amabandla akhankasayo angene ku-social media. Kodwa mbona ukuthi i-population emaphandleni lakho i-internet isikhona ezigabeni eziningi isifinyelela ngoba lelo getu selikhona le-network sikhona kusho kulula ukuthi bona abafinyelelayo abatholayo bayashare labanye. Yiko kuqakathekile kakhulu emumini wemkwethu ngapha emaphandleni.
Mnumzana Ndlovu, manje wena nxa ukhangele siyabona kukhona lokho okuthiwa ngama-hashtag kungasebenza yini?
Mina njengoba ngijilo eGandhi nakuwe Gawule, mina ngumthandabuzi omkhulu kakhulu masikhuluma ngendaba yokutshintsha eZimbabwe kumbe inguquko. Ngoba ke sibonile lokhu kusenziwa ngizobuyela futhi kumbali yeZimbabwe ikhulume kakhulu even nangama-election ayenziwe edlulileyo nokungibuyela kuwo ngoba yiwe sifunda kuwo ngithi sikhumbule inkalakatha yomsebenzi owenziwa for example ngomoyi uTsvangirai kuzokutshintshwa legama lakhe zokuthiwa Morgan is more. Siphiwa zonke lezi zinto zagcwala ku-social media zagcwala naku-TV wayesebonakala kancane kodwa ekugcineni impumela ayisabanga yiyo esayibonayo. So angikholi ukuthi vele into leyi in Zimbabwe about ama messages of campaign or ama programs asiwe bantwini nento zifana lezo iZimbabwe ibanjwe iZANU-PF so ibambe xhaka mpela ukuthi okunye lokwenziwayo ngumdlalo nje ongathi ngesilungu legitimizer election result engayenziwa engaphunyiswa election lo indlela ebuhlungu kodwa
hayi kwezwakala esikhathini singasavumi mnumzana Gawule ungasigqibela uhlelo nosithele ngembono yakho nxa ukhangela lokho kukhulunywe ngubaba uNdlovu.
Mina engikubonayo thina njengamaZimbabwenzi uNdlovu ukanya uyena ule concern yakhe engabe kumbe enjengami ukuthi lami ngiyabe ngilelami icele ngilibekela elibekele engimakilo njengokuthi ngithi mina kuzanu-PF yena ku-MGC bese sinxaza unjalo ukuthi elami ibandla angasisebenzisile kumbe i-social media at the end of the day kahlawina but asikhangeleni ukuthi umbiko ufikile yini ebantwini kuqala indlela kuphela ukuthi imbiko ngafikiswa kuhle ebantwini ikakhulu ngontanga laba sikhuluma ngabo esuka nami i-social media ingadlala indima enkulu kakhulu okumangalisa yiko ngikubonayo khonoko.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa endawonye locubungula izombusazwe ezimele umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi lisekela uhulumende kaZulu kwele Sudan kulandela imizamo yokususa ngenkani abaphethe intambo zombuso. Uhulumende wakwele Sudan uthi abazama ukuhluthuna intambo zombuso ngenkani mhlaka 21 Mpandula ngabalandeli bowayengumongameli u-Omar Hassan al-Bashir. Walbashir wasuswa embusweni ngomnyaka ka 2019 kulandela ukutshengisela emigwaqweni kukaZulu wayekhala ngombuso wakhe wochuku. Okwamanje uvalelwe entilongweni eHartoum umelele ukumiswa emthethwandaba owe-International Criminal Court lapho azakwetiswa khona amacala ambalwa akuqela ukubulala abantu abaningi, ukuthuthuzela impi, ukwephula ilungelo loluntu lokunye. Sekule minyaka emibili kulo hulumende kaZulu ophethe intambo okhangelelwe ukuba uzakwenza ukhetho ngomnyaka ka-2024. Uhulumende wakwele Melika usebenza ndawonye nohulumende lo ukwenzela ukuthi kube lokhetho olubalulekileyo kwele Sudan njalo uZulu azibuse. Umnumzana Ned Price isikhulumeli sohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kubi kakhulu okuphose kwenzakala elizweni leli okulabanye abantu ababefuna ukugenqula uhulumende. UPrize uthi elemelika lisekela uhulumende ophethe intambo okwamanje njalo kukhangelelwe ukuba uhulumende lo uzakwenza ukhetho oluzathakazelelwa nguZulu kwele Sudan. Uthi okwenzakala mhlaka 21 Mpandula kubisela muva ingqubekela phambili kwele Sudan njalo kwenza ukuba uhulumende wemelika ancedise nzima enhlelweni eziqakathekileyo kulelo lizwe. Kulandela ukususwa kukahulumende wakwele Sudan ngele Melika ukuba ngelinye lamazwe akhuthaza ubudlwangudlwangu emhlabeni wonke jikelele, ele Melika lisekela ilizwe leli ngendlela ezithiyeneyo. Umnumzana Volker Perthes okhokhela abakunhlanganiso ye-United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan uthi ilizwe leli libhekane nenhlupho eziningi. Uthi umnotho wakwele Sudan uyabhidlika akulandelwa imithetho ngemfanelo njalo kulempi yomvukela eDarfur lezinye indawo. Umnumzana Perthes uthi kumele umhlaba wonke jikelele uncede ele Sudan ngendlela zonke ukwenzela ukuba kube lengqubekela phambili kulelo lizwe. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Price othi ele Melika lamanye amazwe abadinga uncedo ukwenzela ukuthi ilizwe leli libe lombuso kaZulu njalo abantu baphile ngcono. Uthi ele Melika lizancedisa ele Sudan ekuqhubeni inhlelo ezizaletha injabulo lengqubekela phambili kulelo lizwe. UPrize uthi kukhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho ngemfanelo ilizwe leli kube labamele indawo ezijiyeneyo edale lephalamende njalo kube lebutho likaZulu.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethuse abanye ngamazwi akhe ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka ukujabulisayo lapho esethulela uZulu umbiko wakhe oqakathekileyo wesimo sesizwe, state of the nation. Ngesikhathi kulungiselelwa umsebenzi wokulima walonyaka, abalimisi bakhuthaza abalimi ukuba bangathengi inhlanyelo phandle kwamavinkili athengisa linhlanyelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voaindebele.com.